belichithele umgqibelo langomvulo endaweni ezivalise emawane emadongola kanye laselubhangwe lidilize imizi eminingi laquphula izihlahla njalo kwalimala abantu abaningi. Izanuso zomkhathi bezike zaxwayisa abantu ukuthi beqaphele leli zulu, kodwa iningi lithi belingacabangela ukuthi belingaletha umonakalo ongaka. Isakhamuzi semawane unkosikazi Busang Nathi uthi yena wadilikelwa yindlu yamazenge ngemva kokuba umoya uthethe uphahla lwayo.
Wabuya umoya wabuya wathatha amazenge konke kwadilike. Ngithi ngiyaphume endlini ngafika emazenge ale esephumile ngabo ngizwa kuduma kona amazenge omakhelwane asebebuya phansi ngilahlekeki ngoba shiwa into lapha enzazi ngiqalise khona abantu abami lapha abazaqalisa khona ekuthwala nzima.
Omunye okhala ezimathonzo ngunkosikazi Irene Moyo esinenjalo isakhamuzi semawane yena odilikelwe izindlu ezigoqela yamazenge ebeyakhwe ngezitina yaplastela ngesamende. Umamoyo uthi basinde engozini enkulu
sesindlizi zezwa amazenge ziphakama phezulu aseyagaza kwakuukuthi a indlu iyaphakama iya phezulu sezazokudayeka futhi phezulu kahle okwamlinye kwazawela phezulu eyini ngapha vele sasingakuzwa ngoba sasikule sathi konke ukuthi zokuthi sikuqini sathi siyaphuma safica amazenge la siyewesele ngapha lasuwele phansi so sakubona ukuthi hamo yakhona omkhulu ufikile waphoza wakhulimazi.
Unkosikazi Esiphiwe Nkomo laye uthi ulahlekelwe kakhulu njengakwazi ukuthi aqalise ngaphi.
Kampika ngathola ukuthi izindlu zonke ziwile, angikwazi ukuthi ngingalandisa ngithi zawa njani. Ngiyana la ibidilikile, ngiyana la ibidilikile, ikhithi ngangangale kwalo liphakeme utshani. Njengobona le khithi lana esemnyango liyana indlu layo engale phambili layo futhi kusho ukuthi ibiyindlu ewayo, umonakalo ube mkhulu.
Lanxa izakhamizi lezi zehlelwe ngumonakalo ongaka zide azikatholi uncedo oluvela kurhulumente. Kasenelisanga ukuxoxisana losikomitho Gwanda ngalolu daba. Lunodaba olwehlukileyo, uZulu usekhuthazwe ukuba afunde ukubala lokubhala ukuze abe nempilo engcono. Le nkuthazo iphume ngolwesine ngesikhathi kunanzwa usuku lwe-International Literacy Day eGwanda nanxanje lunanzwa emhlabeni jikelele ngompandula. Umqondisi wesiphala sengwalo i-Edward Ndlovu Memorial Library umnumzana Jackson Ndlovu uthi kubalulekile ukuthi abantwana baqale ukubala bebancane ngoba sivele sigoqa sisesemanzi.
Thina-ke lapha esikwenzayo ngabantwana ukuthi siqalisa ku-age abantwana abaqalisa ukukurecognize abangakubona bakulandisa. Umntwana siba leminyaka engu-3 kusiya phezulu, siyamkhangelela amabhuku esibalawo ukuze umntwana lo akhe ejwayelane lebhuku kube umngane wakhe.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumqeqeshi weJoshua Mkabunko Polytechnic umnumzana Albert Hliziyo obengumhlonitsho kulumbuthano othi sizo esifundileyo siyathuthuka.
Xa umphakathi sisenelisa ukufunda esisenelisa ukubala nokubhala usengumphakathi oyenelisa ukuthi azithuthukise ngoba empilweni yanamhlanje yilaba benelisa ukubala, yilaba benelisa ukubhala abanika imibono yokuthuthukisa izigaba. Langaso kufika ulwazi olutsha lolu lwe-technology kuyadingeka ukuthi umuntu azi ukubala, azi ukubhala ukuze lolo lwazi luchathekelwe okanye ulwazi oluchathekelwa nayo yilo ulwazi oluthuthukisa isizwe.
Lo mcimbi uza ngesikhathi impumelelo yemhloliso ka-Grade 7 isanda kuphuma njalo kule mbiko eveza ukuthi phose izikole ezine ezansi emandebeleni zehlulekile ukuthola loyedwa nje umfundi ophumeleleyo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.